inani labantu ababanjwe labantu abasiyayo ngani liposini kwama vikila adlulile hayi bekunzima kakhulu manje ukuthi
kuzokuyingoro
umkhuhlane wakho unjalo uyenze ngani uyayekethisa abantu labo sebelandela usuvuka njalo so asikwazi ukuthi kathi si uzahamba ungasaphenduki yini kumbe uzavuka njalo
kunalo vela ukuthi futhi kubantu uyakubula labantu bonke nje bahlala nje so ke abantu kumele benzele kwezithi ngabele ukuthi bangawutholi
umkhuhlane lo muvi ngoba ulokhu tshintsha tshintsha uyazwa ukuthi siza kuphithela ngawo ngathi abantu kumele balandele khonoko ukuthi bangahlangani bebaningi besenza amaphathi kumbe behambe kuma-funeral bebaningi njalo begeza izandla nxa behlangana begqoka ama-face mask avala amakhala lo mlomo abantu abathandi ukuvala amakhala bathanda ukuvala umlomo kuphela yikho sithi hhayi valani konke la makhala
so makukhangela-ke njengoba abantu bengani kumele bephanda ukudla kulabanye abathenga bethengisa ipahla emgwaqweni so kumele bebhebhe njani umkhuhlane lo njengomuntu kumele aphume ngwena
kunzima baba dube ngoba lami nje ekuseni ngiyaphuma siyabona isigulane kodwa kathesi abantu nxa bephuma besiyathengisa okunye abangakunompola kungagcina kuqeda impilo zabo yikho abantu basebunzimeni sibele ukuthi kumele bayasebenza ithumbu liyabe lisitsho kodwa njalo bengazuza lo umkhuhlane bayenelisa ukuthi batshone
sizwa abanye bakhuluma futhi langama-vaccines la abuyayo amajekiseni abanye bathi bayawesaba abanye bathi kumele abantu behlase uhamba njani ezimbabwe
khonapo hhayi kathesi uhulumende uthi ukhanya ngani usethenjisiwe amajekiseni la amanye azavela kumbe eyurophu kumbe azavela echina kodwa akakafiki yikho abantu baxwayisa ukuthi bangaze bagijima bethi sebezokuthiwa kula majekiseni besebeyekethisa umkhuhlane uyababulala ijekiseni ingakafiki
so sizokuthiwa kulabanye sebabathi amajekiseni la avela echina ukuthi angathathi ubamfitshane kumbe abe namehla avalekayo abanye bathi kungabe mhlathe evela kule melika uyahlufe kuvele kuhamba njani
hhayi thina amajekiseni nxa ezabuya abuya vele amajekiseni ahlale ehlatshwa abantwana nsuku zonke lapha avele egeneva abelungise i-World Health Organization nxa ijekiseni leyo ipasile ngale hhayi akulankinga iyahlatshwa abantu lokhu kukhanya abantu balamanga abakhulumayo lapha kuma-social media ukuthi baphambanise abantu emakhanda kwenzela ukuthi abantu beyala amajekiseni abantu bezokufa bebaningi yikho mina njengodokotela hhayi nxa ijekiseni ivele yamakwa kuhle yapasa ngale egeneva hhayi kumele siyithathe.